kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 23 zibandlela 2023 ngokhasi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bentumbane community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lamadrugs. Abantu amadrug abusers, abantu abathengisa amadrugs, i-community yentumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems amadrugs.
Izakhamizi zelokitshini lentumbane kobulawayo zimanyane labantwana bezikolo zakulendawo kanye lamapolisa bafole batshengisela ukusola izidakamizwa esezigcwele kulendawo.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment.
Ukuba wathola ngaphi i-COVID-19 awucaci, kodwa sikhuthaza abe-prison ukuba sinanzelele ngoba ukhanya i-COVID-19 isibhakile.
Omunye wabangamashumi amabili lasithupha 26 abebandla eliphikisa ye-LCCC ababotshwe emzini weBudiriro eHarare ubikwa esebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esejele lapho abavalelwe khona. Amabandla aphikisayo athi akhathele ukuhlukunyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana amalunga awo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zelokishini lentumbane kobulawayo zimanyane labantwana bezikolo zakulendawo kanye lamapolisa bafola batshengisela ukusola izidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abaningi. Lokhu kubikwa sokubangele njalo ukuba abanye babo bangeniswe ezibhedlela ezilapha abagula umkhuhlane wengqondo. Kubika intatheli ezindaba yeStudio 7 uEzra Chisasanda.
Ilokithi lentumbane selidume kakhulu ngenxa yezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. UZulu wakulendawo uthi sezaphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa. Isikhulumeli samapolisa kobulawayo u-Inspector Bednico Ncube uchaza ngalomkhankaso.
Amapolisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye ama-colleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse. Sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu kabathikane lezidakamizwa. Abantu bentumbane i-community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drugs. Abantu ama-drug abusers, abantu abathengisa ama-drugs, i-community yentumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems ama-drugs.
Ngeviki ephelileyo amapolisa anyenyele ikhosikazi elidume kakhulu entumbane uMahadebe labopha umntanakhe bemetheza umlando wokuthengisa izidakamizwa.
Amapolisa bathi nathengisa izidakamizwa angelengilamankazane bathiwa amafutha ogcoba izilondi ngangiphithingisa zolimba nje kudala ngobo 2016 ngathiya nalafutyana bathinga izithengisa kuthiwana nanzisamthemakhazi ngizithengisa umsika wami ntokomsebe.
Undodana Thube uleminyaka engamathumi amabili yokuzalwa 20 years. Yena ke ngomunye othatha izidakamizwa lezi ngoba uthi kasebenzi. Ngakho ke ziyamchitha isizungu.
Into esenza sigcina sesigijimisa lokhu asila msebenzi. And futhi sebesifuna sizihlalela kula muntu oyabe efuna ukuziqhatsha. Yikho sigcina sesiyema khona lokhu abakutho okuningi kwangona kwama-drugs. Ngoba into lezi sizenza singacabangi inzima. Sisebenzisabezelala singacabangi ngokudubeka.
Amazi kandodana agcizelwa ngomunye osakhulayo uCaroline Mthinzi othi abasakhulayo akusela ndawo zokuzilibazisa sebengolova abatshona behlezi.
Amayouth ayisithi engaqeda isikolo kube khona ama-activities abayenzayo lokunye bokufundela amakhosi kharesa kula nto abayenzayo kuvaliwe konke. Amayouthi asuke ebesehlala ebeseswele into zokwenza then liyayazi le peer pressure liyaqala ukuyengana ningabantwana seliqala ukwenza ezinye izinto ongamelanga lezenze njengokubhema so and uma uqala liqala sithi liyadlala ligcina sekuthiwa ngama-addict and mase uyi-addict umzimba ukuthi uphume kikho.
Ubheka izulu Ndlovu wenhlanganiso yePamvuri PVO encedisa abasakhulayo bathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo uthi kulezi zathu ezenza intsha ithathe izidakamizwa.
Ngama-short-headed families whereby sithi abazali bahambe igoli beshiya abantwana lama-house girl kumbe enye into ingaba yikuthi ama-families a-appraiser unathwa kotshwala abangelandaba kakhulu kumbe ukuselakala kwama-curfews i-strict upbringing so sithi asigcinele abantwabethu khona bezaba away from drugs amanye ama-dangers ama-drugs esiwabonayo ukuthi kule death abantu nxa sebedakiwe bayenza anything abasalandeli ama-road traffic rules. Enye into isithi i-health yakho iyadeteriorata.
Nkosazanano Zizwe Ncube uthi ilokishi leNtumbane intsha isakhuli kahle ngendaba zabantu abathengisa izidakamizwa. Udubo lwezidakamizwa lukho koBulawayo kuphela kodwa lusabelele emadolobheni amaningi aseZimbabwe asethwele nzima. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ophelileyo wazise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lomkhuba omubi lo okusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa owe-National Anti-Drug and Substance Abuse Campaign ukuvimba ukumemetheka kokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo kodwa iningi lithi kukhanya kulanto ecacayo eyenziwa kulo mkhankaso. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Omunye wabamangamashumi amabili lasithupha 26 abebandla eliphikisayo LCCC ababotshwele emzini weBudiriro eHarare ubikwa esebanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 esejele lapho abavalelwe khona bemelele ukuthonisiswa. Amagqwetha akhe athi lokhu kulakho ukuphazamisa impilakahle yezibotshwa ezigcwele emajele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emthethwandaba kamantshi lapho amagqwetha aveze ukuba okwenzakala kumalunga owebandla le-CCC laba indlela yokubethusela ukuba bengaqhubeki phambili ngomsebenzi wabo wokusekela ibandla eliphikisayo. Ekhuluma ngemva kokuthonisiswa kodaba lolu, omunye omele abasolwa laba umnumzana uBert Mandinde ubike ukuba omunye wabasolwa laba uselomkhuhlane we-COVID-19.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment. But we
ukuba wathola ngaphi iCOVID-19 awucaci kodwa sikhuthaza abe-prisons ukuba sinanzelele ngoba kukhanya iCOVID-19 isibhahile.
UMandinde uqhubeke ethi namhlanje bacele ukuba abasolwa laba baphiwe imvumo yokubhadala isibambiso se-bail.
Address the courts on what compelling reasons they have in opposing bail and basically
bathele idale izizathu zabo zokuba kungani bengafuni ukuthi baphiwe ibail. Balezizathu ezintathu, okokuqala bathi icala lelikhulu, okwesibili bathi besaba ukuthi njengoba icala lelikhulu abantu laba balakho ukuphazamisa abafakazini. Sesiphe umbono wethu njalo sibona engani icala leli alikho likhulu.
Abesifazana ababotshiwe laba babikwa becele ukuthi bathwale behlukanisela besilisa besiya lokuphenduka emthethwandaba ngoba bekhanda ngodubo lokubanjwabanjwa emzimbeni wabo lapho abangamelanga ngomthetho bathintwe khona yizibotshwa zesilisa kanye labalinda amajele besilisa. Elinye ilunga le-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga obeyesemthethwandaba uthi bayadana ngokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla.
Na kubona ukuthi lokhu yikuhlukuluza abantu abangelacala njalo nxa sikhangela ngoba ngingakhangela okukhulunywe ngummeli walaba ababotshiwe uthe ngabe bekungelinye ibandla lingaso le-TPC abantu laba de bengasoze behlukuluze ngale ndlela. So thina sibona ingane into le ngeyokuhlukuluza abantu ukuthi yindaba besapota ibandla le-TPC ekhokhelwa ngubaba uChamisa njalo ngokuya phambili sibona ikhanya ingani inkantolo amapholisa bakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungelasizathu.
Umantshi owasuya lolu daba uthi luzaqhubeka kusasa ukuze abhe isinqumo sakhe. Ababotshiwe laba bethesa icala phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order, MOPA, wokwenza umhlangano ngenjongo yokuphetha udlame kumbe ukuphazamisa ukulondolozwa kokuthula. Abasulwa laba bayalandwa lezicala besithi babebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla aphikisayo ezombuswazi athi akhathele ikuhlukunyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana amalunga amabandla anjenge Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kulabanye njalo abathi akusoze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka njengoba abaphikisayo bevinjwa ukuba benze imihlangano yokukhankasela usekelo kulolu khetho. Mnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe, uthi kuzwisa usizi okwenzakala eZimbabwe.
Siyabona ukuziphatha kwebandla elibusayo kanye nohulumende waseZimbabwe ukuphilisa nzima abantu lalabo abakholelwa ukubana bangabe opposition bebotshwa besenziwani. Lokhu kakumangalisi ngoba kuyinto esivele sijwayelekile, kuyimpilo yabo. Kusukela ilizwe lithola uzibuse, liyakhumbula ubani uJoshua Nkomo wathwaliswa kanzima njani yiZanu lomgabe, oMargaret Dongo labanye nje abahlukeneyo kusukela ngo-2000 Morgan Tsvangirai uze wafa elokhu engumuntu oxotshaniswa yiZanu. Akumangalisi lokho ngoba bavele bayinto abayenzayo.
Pho kumele kwenziweni baba Mlalazi?
Kufanele thina njengabantu beZimbabwe, njengama-members opposition, sizimisele ukubana noma kushisa kanjani siza kuma simele kulento esiyikholwayo ekubana sizikhulule, sikhulule labazali bethu emakhaya. Sisiya kukhetho kufanele sizimisele njalo ukuthi inengi lethu lizabotshwa. Njona sibona sebeqalisile umnumzana uJob Sikhala usehlale ejele kwesikhathi eside engazange athonisiswe. Kunabanye othibaya ababotshweyo nabanye nje abahlukunyezwayo, kubo Bhinga, kubo Mtoko, siyabona abantu bethawa. So kufanele sizimisele uma sifuna ukubana sizikhulule njengabantu. Sizimisele ukuthi abanye bazathawa, abanye bazalinyazwa. Ngitsho lokubulawa yinto okufanele sizinikele kuyo ukuze ilizwe lethu liphumelele.
Umnumzana Fortunate Mlalazi yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzexoxa lapho lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Freedom Mureju owebandla elibusayo eleZANU PF ngodaba lunye.
Lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala. Kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi, kuliphi ibandla, usuka kuZANU PF kumbe usuka ku-opposition. As long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa. And lokho ukuthi kuthiwa kungani kule crackdown, you know, yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ilizwe likamongameli wethu uPresident Jimmy Mnangagwa nohulumende wakhe new dispensation. Le mizamo yonke ayenzayo, especially re-engagement and engagement exercise, siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyeshiyeneyo. Siyabona ama-steamishes ezenzakala lapha elizweni, abantu be-opposition especially njengoba sekusekhethweni, so bayenza izinto abakwazi ukuthi into ezingekho emthethweni bebotshwe, bengabotshwa. Nxa kusafika ngala abantu bebutheni sokutshengisa umpikisha, sokutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe, bebotshelwane, bayebenza amacala. So lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso nendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenzele, bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani that they are human rights violations in Zimbabwe. Lokho ukuthi uthiwa there is a tension in Zimbabwe, akula tension eZimbabwe. Siyazikhampenela labantu bakwe-opposition labo kabakhampeni ngokuthula njengeZANU PF lathi sekhampeni ngokuthula.
Lo-ke umnumzana Freedom Mureju owebandla elibusayo eleZANU PF limuzexoxa lapho lo Gibbs Dube ngocingo ekobulawayo.
Thank you.
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende weMelika, U.S. Treasury Secretary Janet Yellen, useZambia manje, uhlanja lakhe lesibili lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi leAfrika. Abanihlanganiso yezindaba iReuters babika kubana uYellen uthi uqakathekile kubana eleZambia lilongisise ukubhadala kwalo izikweleti zalelo lizwe, njalo ukhangelele intuthuko ekuqhutshweni kwamhlangano leChina okulesikweleti esikhulu seleZambia. Isiphathamandla seMelika lesi sikhangelele ukugqiba lolu hambo lweAfrika ngokwethekelela kweleSouth Africa ngemva kokuqalela kweleSenegal. Isidumbu sondoda onakanelwa ukubana nguye owadubula wabulala abantu abalishumi ekilabhini yasedolobheni leLos Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika sibikwa sifunyenwe emotweni silenxeba lokuzidubula. Amapholisa abika ukubana kasikaziwa isizathu sokuthi uYou Can Train obele minyaka edlula ngamashumi ayisikhombisa 72 isizathu sokudubula labo bantu. Lilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza iseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngeziphathelane lobulembu ole-ICT, Postal and Courier Services lusungule uhlelo lokupha izikolo imishina yama-laptops, njalo luvule ngokusemthethweni indlu yokufundela okwemishina yangalezi nsuku esikolo se-Queen Elizabeth II Primary School eNkulumane koBulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzwene kwintatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma nomsakazo weStudio 7 umsekeli kamphathi ntambo weICT Postal and Courier Services umnumzana Dingo Muziphuthi uchaze ukuba bazaqhubeka ngalolu hlelo abafundi bonke baze bathole amakhompyutha bengabelani.
Izikolo lezo nxa zithole amakhompyutha sokumele zibanjwe ebulenjini be-internet ukwenzela ukuthi abantwana uma bedinga ulwazi okuthiwa i-research bengathwali nzima, njalo uma befundiswa ukuthi yona i-ICT wona amagagasi asebenza njani, asebenzani, bengathwali nzima. Nxa sikhangela umhlaba wonke lapho esesiya khona, ulwazi lwamakhompyutha lemitshina lezisuku yikho osokukhokhela. Kutsho ukubana-ke ngokubona kwakhe langokuhlakanipha kwakhe upresident wahambela phambili ekubeni sithi implement the e-learning strategy in order to make sure that we access all schools.
Umsekeli kamqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa kwezabelo koBulawayo unkosikazi Fikile Maroba Tsanga obemele umphathintambo waleli dolobho uvumelane lomnumzana Phuthi.
Njengakhona lokho okuhleliweyo ku-National Development Strategy 1 ukuthi by 2030 umntwana wonke ebesekwazi ukusebenzisa ama-computers eyedwa engancediswa ngumuntu.
Umphathisikolo e-Queen Elizabeth II Primary School umnumzana Makhohleza uthi bathole amakhompyutha angamashumi amabili.
Abafundi bazancediseka kakhulu ngoba khathesi inhlelo zemfundo esingathi curriculum
curriculum ivele ifuna wona ama computer njengama tools okufundisa. So sekulula ukuthi sibambe abafundi lababalisi badonse bathola ulwazi olusemoyeni besebenzisa zona izinto esizitholileyo.
Umgcini sihlalo we SDA e Queen Elizabeth II Primary School umnumzana Colin Moyo uthi ama laptop abawatholileyo azathuthukisa ezemfundo kulesi sikolo.
Bayangena ngama class ngoba ngithi class iba ne 34, so babe betshintshana kuncedisiwa sikhangelela ukuthi maybe sizathola amanye ama computer nxa lokhe besisiza basisiza njengoba iportals layikhanya ingenela.
Umkhokheli wabafundi abangamankazana eQueen Elizabeth Primary School unkosazana wethembekile Khumalo ubonge isipho sama laptop.
Sasinceda ngokuba kwathi izinto esingazaziyo. Okunye ukuthi sasinceda sayazi i-ICT kakhulu ukudlula ukusinceda ngama-testbook.
Ingxaki kumizamo kahulumende ngohlelo lwamakhompyutha ibikwa iyikusilela kwemitshina le, ukucisha mahlayana kwamandla amagetsi kanye lokuswelakala kwawo emaphandleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Udubo lokuzimuka ngendlela icina iphazamisa impila kahle yomuntu azacina esebanjwa yiminye imikhuhlane edalwa yilesi simo lubikwaso luphahlile eZimbabwe. Intethelo zindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi lezingcitshe zisithi ngolokusilela kolwazi kwabanye abayabe belalisi simo bebanjwa ngamandla ukuyadinga uncedo ngendleko enkulu kanti bengenelisa ukuzivikela. Abezempilakahle bathi isimo se-obesity sibangelwa yikudla okugcina kusanda emzimbeni, umzimba okungenelisi ukugaya kuhle kube sokubangela ukuzimuka okwedlulisa amalawulo okuyikho-ke okudala imikhuhlane ethize efana lowethukela owe-diabetes. Ingcitshi kwezempilakahle engu-nutritional therapist unkosazana Laura Marcel uthi ukudla esikudlayo nsuku zonke yikho okuqakathekileyo ukukunanzelela ukuvikela lesi simo se-obesity.
So there's certain foods that can improve your metabolism, there's foods that help optimize bowel function, detoxification in the liver, energy metabolism, and also those which boost mood, and all of these are factors in the fighting obesity.
Uthi loba umuntu angaba kusimo esihle kanganani kukho konke ezilolonga umzimba kakuhle kodwa nxa engananzeleli awakudlayo i-obesity iba ludubo olukhulu. Ingcitshi zithi ukudla ababona-ke kuqakathekile ukudla kwendulo okutholakala kalula kodwa osokukhanya abantu sebekukhangelela phansi ikakhulu emadolobheni. Osakhulayo uChrispin Mpofu uthi njengabasakhulayo ukudla lokho abanalwazi olugcweleyo ngakho njalo babona kungatholakali ikakhulu kundawana esifana lasemadolobheni.
We are very much accepting just that ukuthi most of the time we don't have access ukuthola some of these products. So but ukufuna vele siyafuna but then ichance.
Omunye njalo osakhulayo uRalph Majome uthi abatsha sebethakazelela ukudla kwalezi nsuku ikakhulu emadolobheni kanti kubalungele ukuba bedle ukudla okwakha umzimba kusehlisa njalo udubo kumpilakahle yabo.
Ukudla lokhu kalesi asikutholi kakhulu, sisijayele ukwesilungu yikho esikudlayo kakhulu.
Ikhansile ebona ngokudla okwakha umzimba e-Food and Nutrition Council ithi ikhangela nendlalo oludaba lokuthuthukisa ulwazi olungalwisana lendubo ezifana lokusilela kokudla kunye lokuzimuka besebenzisana-ke ekusabalaliseni ulwazi njengokutsho kukamnumzana Tinomtenda Makause wale ikhansile.
Because we have to make sure that people know about that. We are all about advocates, nutrition advocates, food and nutrition security advocates. People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diet, have to know about all the healthy foods they are supposed to be eating.
Ingcitshi ezibona ngokudla okwakha umzimba ongayisiyongozi ama-dietitian zithi uzulu kumele nanzelele ukuba abalolwazi bakhona abanganceda kulokukhangela ke ebulenjini ubusuzisiza ngoba kanenginengi uza kuyela ke ekuzimukeni okudlulisa amalawulo kukukhathaze. Bathi ukuze umuntu alwisene laloludubo kuyadingakala ukuba ehlale ezilolonga elolonga umzimba ama-exercises anjengokuhambahamba nje emangweni ohlala kuwo. Usidla ukudla okwakha umzimba okungela mafutha amanengi okufana lemibhitha, isinkwa se-whole wheat, inyama engela mafutha kangako, ukudla inhlanzi lokwehlisa ukudla okulethukela elinengi, lokungadlike okufana lokudla okulamafutha engezeleliwa okubikwa ngokuthi i-junk food esanda ke emadolobheni kulezi nsuku. Isitshwala samabele sibikwa singcono kulesimhlophe, le rayisi eyamakhaya kulaleyana ke emhlophe nxa ufuna ukwehlisa ukuzimuka. Njalo bethi ukuthola isikhathi sokulala kuhle lokwehlisa ukukhathala engqondweni kungaphathisa kakhulu kulolu dubo. Kodwa okuqakathekileyo kakhulu ikudinga ulwazi kwabafundela lomsebenzi ukuze bekuphathise. UZulu olwisana lesimo se-obesity ukhuthaza ukuba lo mkhuba wokudla-ke okuncane ngasikhathi sinye esengezelela izikhathi kulokudla ukudla okuninginingi eselambe kakhulu isikhathi esithile. Omama abazithweleyo labo banakho ukuba lalolu dubo kubangelwa ngomumo wama-hormones alakho ukuguqula ke isimo somuntu. Ngaphandle kokuzimuka, izibonakaliso zalesi simo zigoqela ukuphefuzela, ukuginqa, ukudinwa mahlayana, ukuhoxa kakhulu umuntu elele, lenhlungu zeqolo phakathi kokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Mthambe.
Okwamanje-ke othi-ke sizwe abalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo.
Nami igama ngutaphiwa Moyo, ngisefulanje manje ngomsebenzi. Lapha engingakutsho ebengifuna ukukunika omunye wethu ovalelweyo uJobu Sikhala ngamazwi okumqinisa ukuthi loba ephakathi we didn't abandon asemkhohlwayo, siyazama ngendlela zonke la emkhokhelweni umzalwane nasemhlabeni akamkhohlwayo. Ngiyazi akhona ama-hypocrites abangazama ukumfida information erongo ethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe kushanisa njalonjani. I can see many comments koko-social media, like I can see many comments, many with a false rumors, just false rumors. So the thing that I want to advise and encourage you is that engaluzi hope. Let him God choose hope. We are with him. We are together. Scatter said he will be freed soon after these elections. The new government is coming. The new government is coming. Let him not lose hope. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon-feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders. However, Lisa, if Kala and I am not a Nelson Chamisa, Kulan de Lotenda BT, La Uskala, Mcholavani, Kubabanga Luzi, or Jaro Food, Banga Saba, Nibonabo, just because Scatel said to his Kangele Lady, Sembevona.
Linjano in Bevan Vagiti, Tarazumse, Uma Council, Guapana, Uma Mayor, Watuaja, Votele Marapin, Votele Marapis.
Siyabonga ke abalaleli bethu ngokusipha imbono yalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.